Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 17 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebeng abadla imali yabantu khona.
Umeli wegogwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Veseteswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi laseAfrika abangathi kona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi eAfrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegogwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Veseteswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPius Manamike, uMax Monjanji loFortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChiedza Dana. Igqwetha labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso ibail. Kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibenhle. Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabo ngabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebeng abadla imali yabantu khonale.
Bakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba lecembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, labo bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengecanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa-ke laba be-opposition abamacembu aphikisayo ukuthi umuntu akalacala ngayengakagwetshwa ngumthetho wendaba ngokufaneleyo, lokho esithi presumption of innocence, ukuthi umuntu wonke kuthiwa akalacala nxaye ungumsola uyacatshangelwa, ngakho kumele aphathwe kahle, amalungelo akhe aphathwe kahle. Kodwa-ke nxa kusiza kwabe amachemba aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafani naloyo abebezanu PF.
Ukubotshwa kukaWatch Gajgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo, njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo, singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo, ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo?
Asingeke sibe nesiqiniseko salokho, ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi, lokho kuthiwa yi-factional fights kuzanu PF, besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi, ubani kulolu hlangothi. Kodwa-ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumbe abaswelele ukuthi benze inkohlakalo. Umthetho wendaba ube ngozimele uthonise amacala ngendlela efaneleyo, kungathonisiswa muntu kodwa kuthoniswa icala.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-CCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselobele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole, bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu besetheswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyatsime eChitungwiza. Sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa. Umanyano weSadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni weSadaki Summit osaqhubekayo kwele DRC ongenwe ngabakhokheli bamazwe akuSadaki abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzu Banda weMalawi, uKing Sobhuza II oweEswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yeSadaki ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa, yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi iSadaki yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho leyenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sesizwekazi se-Afrika kanye iSadaki izinikele ngapha, kodwa siyisizwekazi se-Afrika singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula, ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omgabe yobathungameleyo labo nkomo ayihlambe indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana esingahambanga kuhle, kodwa bayihambile indima yaleyo njalo umsebenzi bawenzile, njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezizoqinisa inhlanganiso zabo-AU labo-SADC. Ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke, njalo sithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe iloba ngayiphi indlela.
Singakhohlakala nkomo ukuthi ukuthi idrama engathi igcwele uchago bese kuba ingawela ukumbiwele umuntu ngokudala umgago hatshi uyengivukule proper. Okuvukuweleyo okungakuyinikeza ukubeke epheleni laphana kodwa sikhangele intoeninto enje yabomdabe singathi ukuthi kumbe singathi ukuthi kulamunye ngamgabe aphosa wanashika khona ekuphineni eyalula esikhundleni kuphela kwezekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekileyo khonaphana nokunye nje ubile okuthathu leyobheka engasindilosi kambe umuntu wonke naye kulamaphutha njengabantu bonke abaphilayo kodwa-ke okukhona yikuthi kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kakhangelele ukuthi ahlonitshwe naye.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Lokho kwathatha bona abamnyama abathathe balungini labo baba ngabanqindezeli baba ngababulali baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kucolonialism sebayibona ngoba saphuma kucolonialism emhlophe sangena kucolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kanti kuyini okwenziwayo ngalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yisadaki esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi udinga. Ngoba nanso siyakuzane siyakudinga ukuthi kungabe kukhona yini okuhle kungabe kungekho yini okuhle. Ngabe kukhona ngabe umbuzo kasiwubuzano njalo baba. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhawumele ibuye lokuphuma kombuso wabelungu wakangcindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akuhlengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala ngenkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena ubaba uMnankagwa ubekhona ngale laye emcimbini lo wokunikana isicoco angayekeletsho ukuthi amazimbabwe akhululekile lokuthi amazimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenza kenhle lokuthi bale mpilakahle umnotho lomkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko ngakho okuhle kwangakhonakale kubuncane kakhulu ukuthi futhi ngaxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibuza.
Yisoke isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani.
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnankagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Mnankagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mamatheke unkosikazi kamgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnankagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kamgabe asiwe lapho uMnankagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezi zimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo nguhulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. embikweni wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhobho esiveziwe layafika kukhulu lanhlanu 105 selokho uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathelo eliqondileyo lelo elincedisayo ukubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso, kumbe nje lanxa esethe wangazosani lo muntu esisebenzisa leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufa komuntu. So-ke nxa kuyikuthi leli nyathelo eselithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo, kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisela isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu, imbuzo ibakhona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kuyenzakala, kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingaki akungeke kwaphathisa kakhulu?
Ebesikukhangelele ukuthi nxa kukhulunywa indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathwele zezikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka, bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele, nge-105 esezibuyele izikhali lezo, ubona ukuthi ziyaphungula, ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukholwa ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esake sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisisi kambe lesi sikhali esilethwa lapha sake sasebenza yini ekugangeni, ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobudlwangulo obenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involva even into ze-politics, lokho singakubalekeli. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele lezo zikhali baye bazisebenzisa bezinikwe ngabantu abagangileyo be-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu, babulale ngazo abantu, kodwa bengabanga ukuthi bafuna imali yabo ngenxenye ze-politics. Engxenye bonabo bantu bathe sebenikele lezo zikhali bengasazibiselanga. So kuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azama ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa, engxenye selinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamacala ayaziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali, ngoba esazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxenye sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani, njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngakuyaziwa ukuthi lezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi kodwa bani vele bekucathwe ngathi ungathi balokuganga okuthile, kodwa ngakuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwe aba thina njengamphakathi sitshelwa khona ukuthi singaze kuze zivela ngaphi, kuba nzinyana. So-ke into yakhona singeze sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So-ke sinazela kusenzakala sithe engxenye kungcono, kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu? Yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulwela amalungelo oluntu, njalo ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni we-Traditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa, kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kulephutha elikhona kumthetho we-Traditional Leaders Act osebenza eZimbabwe, ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokutsheya i-Village Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi u-village head nguye otsheya i-village assembly okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi i-village development committee isebenza kahle. Okutsho ukuthi usobhuku iyazitsheya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko, aphende njalo futhi azitsheye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembengithi emsebenzini yentuthuko, ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations, ilungelo lentuthuko sokulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzelela ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile, ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho nje sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle le Village Development Committee yakhe, ubona isintu sisala ukuthi bamkhaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabosobhuku esigabeni. Ngaleso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thina iParliament kayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidgo kukhethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke, njengabo lokhu oweward development committee ucouncillor simkhetha laye. Ngokukhetha uVillage Development Chair kutsho ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubamba ezentuthuko, kube sokusithi usobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi i-Village Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo, njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Naleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu lenhlanganiso zethu zomdabuko Traditional Leaders, sipha njalo abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile, njalo ilungelo lokuthi izigaba zayithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete sayithi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webhebhe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakweleKenya.
Ngibone ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obengu deputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Nxa usukhangela kodwa ubona ngani lokuhluthwe ngemfanelo kumbe kulobongilimba lobo bekhona, njengoba siyabona kulabanye abathi kungana kulanto ihambe kuhle.
Hayi, mina ngibone ngani luqhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancisiweyo ekubaleni kwalo. Ngibone ngani irigging laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana behle be upload ku public portal omunye lomunye nqa nje uvela le smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje.
Kunceda ngani khona ukuthi nxa akulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho kuphuma lokho kungena lokho kusiya phambili?
Kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo, njalo nxa engabe ekhona olensolo, the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanya ukuthi kwenzakaleni. So mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona.
Nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela, siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu, kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana. Ukwenza ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe.
Okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo, ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi, njalo ijudiciary lezekhi azizimelanga zodwa, azikhululekanga, ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo. So khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana, kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale. Njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho. Ayikho kahle kahle transparency, kunengokunye nje ukuba lama okunye ngingathi ama irregularities. Othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umuntu adebhalise khona gagaga kusekho khonapho ngelanga lokugcina ngelast minute, nxa ethi uthi uyafika ethola ukuthi usemuviwe ipolling station, ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokweKenya. Njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota, umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1, njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi aposayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona, something esiyibona ingenzakali eZimbabwe.
Kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esiyancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kuba ngamaziyo kumbe into ezinjalo? Ubona ngani kusiza ngapho
na? I think laba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani. Obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye ithalenti, kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo. So I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa, kodwa kwena whoever obancedisayo kube umuntu oyabe khethwe yibo bona. Maybe family member or somebody.
Yes, siyabona beKenya ke abaphikisayo bathi bahambisa udaba lolo emthethwandaba. Wena ngokubona kwakho ubona ngani kuyafanana yini nakhona okwenzakala eZimbabwe? Uyakhumbula?
Ya, okweZimbabwe njengoba sengitshilo Baba Dube ukuthi ama-irregularities haye khona. Even loba wawungaso observer, kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala. For example, wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018, lapho engavotela khona like few meters before i-polling station, wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani. Abanye abantu bathi babestrithenwa yilabo bantu. So izinto ezinjalo vele ukhetho awusozube kwazi ukuthi kuhambe njani. Njalo abantu abanye ababengama-observer phakathi khona phana, uzathola ukuthi nxa kwasekubalwa laphana kunengi okwenzakalayo. So esingakuboniyo kusenzakala eKenya. So yikho engikuthoyo ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakale ngakhona, it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho. But nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhothi, mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona, lo ngasola ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani, kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye. But from outside nje nxa u-observer, mina ngedwa mbona ingani hayi lwenziwe nje ngendlela nje.
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube. Lingayikatshana zihlobo, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lwakwele Kenya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umeli weGokwe neMbuziya ePhalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.